Ezinye izakhamizi sezibopho babhema ukuyadinga ngamanzi kwezinye indawo izakhamizi thona zilindile isikhathi eside ukuthi agobhoze bese ziwakha. Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawana eGwanda uthi babhekane lo dubo olukhulu lwamanzi lonyaka.
Emadamu lapho sokuvuka sihlale sikhokhele njani ela masikhala ukuthi sifike lamanzi emadamu lapho ukuze sifike zithole okokunani lathi siyedlala lebona.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Jack Dube usobhuku eGaranyemba othi idama abalithembileyo selisitsha.
Asicithile agcwele idama nxa kungatholi ukuthi singancediseka nje ukuthi idaka lolwana sizokani lihafu mhlawumbe ingxenye zingasiphathisa ngoba especially njengaleli dambe libambe indawo eziningi ungalibona selicithile so kutho ukuthi avele ngathi xosesiwathethini laba yiko lasingafa singafa ngisho lezi fiyo ziyaphela nyani.
Amadama amakhulu esabeni sezansi emandebeleni ayiwana thisa obulawayo abalisa umzingwane lo wale aphanxema kanye le aphayinsiza aselela amanzi amalutshwane kakhulu alakho kuphela loba nini. Ngaphandle kokusilela kwamanzi emakhaya umasipala weGwanda sekhuthaze uzulu kuleli dolobho ukuthi asebenzisa amanzi ngonanzelelo ngoba sekuphelile lapho abadonsa khona. Inenge eGwanda South lithi uhulumende kumele aphanga yakhe idamu lethuli mangange ukuze lwehlise udubo lwamanzi kulo mhlubulo. Kusenza lezakhamizi eGwanda South seziveze ukukhathazeka ngezimoto ezinkulu ezisebenzisa umgwaqo eMadongola lapho kulo mgodi wamathayina we-lithium. Nangu umnumzana Love Momoyo usobhuku emawane 2.
Amagwenethi lawa aya eMandongola athwala amatshe kulobungozi embubonileyo kunamatshe abawathwalayo. Amatshe lana ahamba esiwa emgwaqweni nxa kunemoto elandela emuva amatshe lana esiwa kwenzakalayo. Njalo nxa ngisekhona ekhozweni laphana ngisiyale ngibone kuningi amatshe maningi okuthi enye imoto iyabuye ingananzela ukuthi ulelitshe shayile itshe leliyana abantu bayaphela. Siyacela uncedo khaphana ukuthi izinto zabo bazenzeni order singahambi kuthiwa amatshe.
Kulo kukhonona njalo ngodaba lokuqhashwa kwabonke esibhedlela esikhulu seGwanda lapho kubikwa kule nkethe yabeshabi ekuthathweni kwalabo abazafundela ubongi. Asizweni unkosikazi Ntombi zodwa nathi.
Umntwana ade behambisa ama-applications nesini ake ngaxoxa nomunye nje ofundisa kwamphana ngathi so ama-interviews lizawenza wathi sizawenza but ithina sinikwa nje i-authority yokwenza ama-interview then si-shortlist sesihambisa eHarare. Leli Harare yezashu letha nje ukuthi laba yibo abatrain eGwanda Hospital laba batrain eBrunaberg laba into yakhona ngani angiyizwisisanga kwaye kungadecentralizwa kathi ukuthi iGwanda ihlizi interviewele njengayo kujeshi wamqabuko izi-interviewele ezithathele abantu ababo mhlanje sine kukhona okuyabe kufuna ukwenzaka ukuthi abantu abethu bagcine bencitshwa amathuba kulabanye okumele bangene.
Umnumzana Mike Ngadi oyisakhamuzi yakwaStateam yena ukhala ngentengo yenkomo athi phansi kakhulu naloba inkomo abazithengisayo zisaqinile.
Iprize abathenga ngayo inkomo kulezi nsuku bayathatha azikazisisimeni sokuthi zi-wrong ukuthi sezingaba zifika kwena leyi prize abafuna ukuthenga ngayo. Hhayi siyakwazi ke inkomo ingacala kumekile phansi but azikafiki kuleyo prize kambe nxa umuntu eza funa ukuthi inkomo i-$100
kusenjalo imuli yakomoyo edolobheni leGwanda idinga umnumzana Khipha Moyo oleminyaka yokuzalwa engamathumi ayisithupha ocathe busungu lwesibili kule viki ngemva kokubaluleka esibhedlela esikhulu seGwanda. Umoyo okubikwe lomkhuhlane wokukhohlwa ugcine ukubonakala egqoke isikipa esiluhlaza esinomzila omhlophe esifubeni. Ombonayo ukhuthazwa ukuthi awucimo unombolo ezithi 0771-175-898 kumba azise amapholisa aseduzane. Ngimele umsakazo we-Studio 7 Gwanda ngu-Albert Ncube.